Iningi lamantombazana esikolo asethombile avame ukubhekana lobunzima acine engayi esikolo nyanga zonke bese sikhathini ngenxa yokuswela imvunulo yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo. Osakhulayo uMelody Nkomo ofunda eMahlothova Secondary School njalo ekhokhela ekufundiseni abanye ukuthunga imvunulo uchasisa ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu siliqale last term, then silifundiswa ngumento we-sister to sister. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikwenze kithi thina esiswelayo. Ngokungihlupha ngoba ngangisebenzisa amalembu isikhathi esiningi vele ngangabuya esikolo.
Omunye wabafundi abathunga impahla yokuvitsha uHlengiwe Moyo uthi sebethunyela labanye abafundi kwezinye izikolo.
Abanye baswele ukuthi bethenga amapads, so amapads esicabanga ukuthi siwayenze ukwenzela ukuthi sinika amanye amankazana lalo ukuthi sizincedise.
UBlessing Masuku ngomunye wabaphatheka kulolu hlelo.
Amapads lawo nxa ngingenile esikhathini ngiyasuka lawo ngiwafaka esikhwameni sami bengile 3, then ekuseni ngisuka ngiyabe ngifakile, then maybe nge-lunch ngiyahamba ngiye-checker, then nxa selifurisa ndikhipha sendifake eplastikini, then semfakelini after school sengabo-4 sendiwatcha, make sure ukuthi angilivali ngethawulo, ngiyalichaya libe direct sun for isikhathi lize liwonke.
Omunye weqembu labathunga limvunulo uRebecca Ndlovu uthi abayenelisi intengo yemvunulo ethengwa isetshenziswe kanye ilahlwe.
Intengo yamapads lawa ama disposable i-$4 isiyaphezulu. Ayasenelisi kwathe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza ubudlelwano benhlelo abazincedisa iUmguza Rural District Council kwezempilakahle ukuze abemaphandleni aduze ledolobho labo bathuthuke.
Esikwenzayo ukuthi sivele sinamaklinikhi ethu kubo wonke amaklinikhi ethu, kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu babatshele mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela izimuli esingathi i-family planning.
Umbalisi eMahlothova Secondary School uNkosikazi Wenzile Ndlovu uthi uhlelo lokuthunga kwempahla yokuvitsha bayalwamukela lobanje bebhekane lenhlupho eziningi.
Engithanda ukukutsho ukuthi iprogram yethu leyi is a program which thina as teachers siyayibonga kakhulu. I challenge that we are facing right now is the challenge yama sponsors. We just need a sponsor who to bring ama materials, le machine specifically for the making of these sanitary pads.
UNkosikazi Gabriel Chigara, umgcini sihlalo weMathebeleland North Guidance and Counselors Teachers Association, uthi kuqala kuyona le inyanga baphakathi kohlelo lokuthi zonke izikolo zemfundo yaphezulu bayefundisa abafundi ukuze isigaba sithuthuke.
Siqalisa ngala. We have said stories from these children. Omunye akwanzi ukutshela ukuthi I was not coming to school. Ngangihlezi egodini ngimele ukuthi igazi liwele egodini. So the need is there.
Ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Dr. Sibanda uthi balokudana ngokuqonga kwentengo yama sanitary pad loba nje uhulumende eke wazama ukulungisisa, kodwa abantwana abangamankazana ikakhulu emaphandleni baphila nzima.
Hey, silokudana kakhulu shwa nxa sibona into ezinjengama sanitary ways ivuka zikhwele kangaka.
Intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo. Iphakethe elilodwa elilohlonzi selibiza phose $30 osekuchiye iningi labasakhulayo bebhekane lobunzima. Kuthi abafundayo bagcina bebanjwa ngamandla okungayi esikolo ngensuku bese sikhathini. Okwamanje ezweni akulamthetho obamba uhulumende ngamandla ukuba atholise impahla yabomama yokuvunula besesikhathini osekuchiye abasakhulayo labesifazana besebunzimeni, kuthi amalunga edale ePhalamende ekhankasela ukutholiswa kwemvunulo yabomama ngentengo ephansi. Ngimele iStudio 7 ngise uMguza, ngingu Anastasia Ndlovu.